Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-TCCC abangamathumi phose ayisishiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenator uMnumzana Jameson Timba ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Piketty ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba uMnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. UMnumzana Timba labanye bakhe babotshwe mhlaka 16 besethuswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. UMnangagwa wethula amazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu weZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhala jikelelo wenhlanganiso elwela amalungu loluntu ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Wicknell labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula bantu sibili abathanda ilizwe ngoba ngaba bantu ilizwe leli bayalithanda. Besingazake sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguyena lobaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje isipaza shop labantwana bakhe. So konke lokho akuchoyi kwethusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough. Amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
Ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kubotshwa kwabe-TCCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo. Lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwana yodeyili, abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo betho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo. Thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunduzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefamily eyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akuna individual eyahamba isiya kulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana loncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibile qinisweni bahlutshwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafanana lathi. Yibo abathi even uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo. Kulusizi lokho.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lelamalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe kobulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF uMnumzana Moses Mpofu loMnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika ezisikhombisa i$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abasola imbuzi labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebail.